ovukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga le Victoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko wokuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula kwaphoselwana amazwi kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le amakhansela baqoxa okungokwabo bafulathela umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe
sifuna abantu abahloniphayo sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha so basically ukuthi umeya abe umuntu oyinzalo yalapha asidingi umuntu oyiforeign babuyile ngoba akakabazi lutho abasoze bahlonipha abantu abethu bazaqhasha abantu esikuthi i-effect ukuthi engabe ngumforeign uzaxosha abantu abalocalism here i-council asikufuni kokuyani
unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu
Mufuna meya unoziva vanhu chizwarwa chayo muno unoketwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga toverizo zvataka kuvigira yose
umgcini sihlalo weVFACORA umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu
but ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje but thina besifuna umuntu othile so yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la
loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka
njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate or a compromise
umnumzana yebhethe ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iwange residents association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha
vele lo president yacho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe langkhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa uyayenza
uDube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona so labo yikho behlele bezilungiselela so zahlala phansi le management I'll also consulting ministry of local government ukuthi sinike i-directive yokuthi senze njani njengoba nxaso kunje
imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabisemandleni okuphawula imibono yabo ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.